Endabeni zethu lamhlanje, umanyano we-People's Rainbow Coalition uthi kumele uguqulwe ezomvikela eZimbabwe ukwenzela ukuthi kwenziwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo. Abanye abantu bathi ukukhethwa kuka-retired General Constantino Chiwenga kanye lomnumzana Kembo Mohadi akusoze kubancede ngisho lakancane. Abantu abaphila legciwane lengculaza bathi bakhangelele ukuthi ilizwe leZimbabwe libanike imali yenhlelo ezijiyeneyo lokunye okufanayo ngomnyaka ozayo. Ibandla leMthwakazi Republic Party likhangelelwe ukuthi liza kwethula umbiko oqakathekileyo lamhla kobulawayo. Salethulela njalo ezomculo, Thiyani Indlebe Lizwele. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngomnyaka ka-2017. Kwenzakaleni lo nyaka elibona engani kwalishaya inhliziyo kumbe kwalijabulisa? Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.